ngise plant mina ngabuza abanye ngeSaturday amapolisa ngokubabona lokubazi bengamapolisa seplumtree ngase ngibabuza kwethi kathi madoda selisenzani kwenzakalani kubonakala ngani selisebunzimeni abakumphendula kwabahleka bathi lati sihlupheka njengabantu khona kunjalo kuthiwa siyainvestigetwa thina esikutshoyo ukuthi asoze sayekela kuyenzeka uhlupho olungaka sitshane labantu bengelacala so babugandi kuliqiniso ukuthi amapholisa asebunzimeni ngokungalaleli ukuthi bayetsha abantu
sizwa njalo ukuthiwa ipholisa lesigaba elabulala umuntu olilunga lebandla lenu usesiphumile entilongweni ungasela ukuthi kuhamba njani kuyini okuzwile ngalo
okwakuqala ubaba uTuboy olipholisa lesigaba nguye lobani uyakwazi ukuthi nguye wabulala uMazwi ngasisizwa kuthiwa istatement sahamba satshintshwa ukuthi uMazwi uzitshayelele phansi angikwazi ukuthi kulomuntu ongazitshayelela phansi ezefe kuyaba kuhambe njani sasisizwa kuthiwa ikakhulu okwakuqala uBhebhe wahamba wafihla ngu-MP webulilima East njalo nguminister unqobe izitha Ndlovu sesisizwa futhi ukuthi uBhebhe ube le celebration kubonakale unqobe izitha ehamba besiya ku-celebration abantu betshaya itoyitoyi bejabula kunathi amatshwala emzini kaBhebhe kudliwa kuselebrethwa ukuthi kona babulele umuntu kusisuzwe uzisa ubuhlungu kakhulu sazibuza ukuthi uminister njalo ngu-MP wabantu eselebrethe ukuthi kona kufe umuntu kwasimangaza sesizwa ukuthi uTuboy uphandle uTuboy ephandle nje kutshengisa ukuthi ukhitshwe yiyo iZANU-PF njengobana kuyibo abakhulu bomthetho iyo amajaji wonke bayakontrola yonke into bayikontrola so kawusethusi nxa sizwa ukuthi uphandle sizwe ukuthi ubonakele eplumtree sizwe ukuthi ubonakele yonke indawo ezihambela ufree